VOA Ndebele.
Livuka njani mtwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 7 kwenkwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokwedlule phose iviki ungelamuntu otholakale elegcikwane le coronavirus elizweni, khona sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu.
Kungakho ngesithi siye saxwayisa abantu ukuthi kungcono ukuthi bahlale khona lapha kwelaseMzantsi Afrika, ngoba isimo singcono kasifani nokuthi bahambe baya kwelaseZimbabwe, ngoba siyazi ukuthi kwelaseZimbabwe ukudla kukho.
Elinye njalo ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eselibalekela indlala kulelo lizwe likhangelelwe ukufika emngceleni weBeitbridge lamhlanje. Umsitheli uRegistrar General uMnumzana Clemens Masango ubotshwa esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwedlule phose iviki kungelamuntu otholakale elegcikwane le coronavirus elizweni, khona sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu. Embikweni oyethulwe izolo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa abahloliweyo bonke batholakala bengelagcikwane izolo. Kulabantu abangamachumi amathathu lane abatholakala belegcikwane leli, kwabhubha abane. Kunjalo nje, elinye ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa likhangelelwe ukufika emngceleni weBeitbridge Border Post lamhlanje ekuseni livela eSouth Africa, ngesikhathi iningi lisithi liyehluleka ukuziphilisa kulelo lizwe njalo elivaliweyo kuyindlela yokulwisana lomkhuhlane weCOVID-19. Kulabantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu, i-150, asebebulewe ligcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Uhulumende weZimbabwe uthi baningi abakusimo esifanayo abakwamanye amazwe abafuna ukuza ekhaya. Amabhasi athwala laba bantu abalisa i-Eagle Liner, DNC, Mzansi, le-Delta Couches. Abantu bayazibhadalela imali yokugada kanye leyokuthola amaphepha asemthethweni awucaphisa emngceleni. UMnumzana Vusumuzi Sibanda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi mhlawumbe abanye asebecele ukubuyela ekhaya abalalwazi lokuthi befika nje bazahlaliswa bodwa ku-self-quarantine, lanxa lokhu kulotshiwe encwadini abaziphiweyo.
Kusuka ngokuthi basukela kuliphi idolobha kwelase-South Africa, kanti futhi lawo mabhasi azobabeka kwelase-Beitbridge lapho bazogcinwa khona amalanga angamashumi amabili nanye ukuze bangayothelela abanye umkhuhlane we-corona. Isixwayiso ebesisenzile kulabo abantu abaningi ukuthi uma besahleli lapha kwelaseMzantsi Afrika kunemizamo ethile esiyenzayo njengenhlanganiso nenhlanganiso ezihlukeneyo ukuthi mhlawumbe bathole ukudla njalo bathole ukuthi basizakale, ngoba singena siqiniseko sokuthi bazokwanisa bakuthole lokho njalo mase bethe bahamba kwelaseZimbabwe. Okwenza ukuthi sixwayise abantu ngalindlela kuyikuthi ngoba siyazi ukuthi uma befika lapho mhlawumbe kuzoba nzima ukuthi bathole ukusizakala kumpe bathole ukudla, kanti ke baphoqwa isimo khona ukuthi basuke kule ndawo ngoba nakho balambile, kanti futhi uhulumeni bengakakukhuphi ukudla lokho athi uzobanikeza khona, kodwa bekungcono ngoba zikhona izinhlanganiso ezizimele ezisabanikeza ukudla. Ikuthi nje abantu bayasuke bayitshela ukuthi kungcono ukuba sekhaya kunokuba ezweni langaphandle, kodwa besingakuxwayisi lokho ngoba njalo sisazi ukuthi akunayo indlela engcono ezobenza ukuthi bathole lokhu kudla okuyikhona abasuke sebekubalekela lapho ukuthi bayalamba.
Siyananzelela ukuthi kweleZimbabwe kule ngxaki eziningi ezihlupha abantu abaku lockdown, njengokusilela kokudla, amanzi lokunye. Singathi impilo isimbi kakhulu yini kwele South Africa ukuthi kungidlula okuseZimbabwe?
Ake ngithi kungakho ngesithi siye saxwayisa abantu ukuthi kungcono ukuthi bahlale khona lapha kwelaseMzantsi Afrika, ngoba isimo singcono kasifani nokuthi bahambe baya kwela seZimbabwe ngoba siyazi ukuthi kwela seZimbabwe ukudla kukho kanti nakhona namhlanje besizwa nje ukuthi mhlawumbe ungatholakala usizo olwezi olungaba u 7 million US dollars kodwa lusizo lolu olokuthi abantu balashwe kuliswe umkhuhlane we corona kanti kakulona usizo luzenza ukuthi abantu bathole ukudla into engicabangayo ukuthi abantu bona mabebona uhulumeni bayitshela ukuthi uhulumeni uyasithanda mayethi kasi ekhaya bengazi ukuthi empeleni isimo abasibophezela kusona kakusona leso esilula njalo esizokwenza ukuthi impilo zabo zibe ngcono yilabo abantu esizobabona futhi kungekudalanga sebefisa ukuthi bajike lapha kwela semzansi ngoba sebefike behluleka ukuthi baphile abantu bona bayathatheka bazitshela ukuthi ngoba kusekhaya kungcono siye ekhaya ngoba kasazi ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani kodwa njengesimo esisibona lapha eSouth Africa ngesokuthi uhulumeni waseSouth Africa uye wathi uzonikeza abantu bonke ukudla banikeze nabangasebenzi izimali nakhona besingakakuboni ukusenzakala lokho kodwa ngoba bekushiwo bekuzoba nendlela ukuthi labo uhulumeni leyo mali athembisa ukuthi uzoyikhupha iphume ngoba uhulumeni walapha eSouth Africa angeke ayeke laba bantu bengatholanga ukudla ngoba uma bengasatholanga ukudla neyimali kusho ukuthi bazophoqeka ukuthi baphumele ngaphandle emgwaqweni okuzokwenza ukuthi mase bephumile bese bebhebhethekisa ukuthi lana kwalomkhuhlane we corona ngakho besisezingxoxweni nje naye uhulumeni ukuthi siqiniseke ukuthi abantu bakuthola ukudla njalo baphinde bathole nalolo sizo lweyimali labo abangasebenziyo bese sibona ukuthi labo abangenawo mhlawumbe amaphepha bona basizakala ngaluphi uhlobo ngoba ukushiya intutshana eyodwa nje eyokuthi umuntu agule kuzobangela ukuthi izwe lonke bese liyagula kungakho sisithi besingakuxwayisi ukuthi abantu bathatheke bagibele lamabhasi ngoba bathatha nale mali encane kanti ke futhi kasazi nokuthi mase befike lapho emngceleni lapho bayosala khona bazoba nayo na imali yokuthi basuke lapho baqhubeke ngalolu hambo besiye endaweni ezihlukileyo mase befike nakulezo zindawo bazofike badlene kungakho sithi asiliboni thina njengenyathelo elihle elithethwe ngabantu abanengi kodwa ayikho into esingayenza ngaphandle kokuthi baxwayise nje kuphela
lo ngumnumzana Vusi Moses Banda umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseSouth Africa abenhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke kunhlelo zokulimukisa uZulu ngomkhuhlane we-coronavirus sebamukele ngenjabulo usizo lwemali engange 7 million US dollars ephiwe iZimbabwe libhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank izolo. Limali ikhangelelwe ukulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane we-COVID-19. Ibhanga leli lithe lanxa eleZimbabwe lilikweleda imali eningi likubone kufanele ukuthi liphathiswe ilizwe leli ngemali yokulwisana le coronavirus. EleZimbabwe likweleta iWorld Bank lamanye amabhanga afana leAfrican Development Bank kanye leEuropean Investment Bank imali engange 1.2 billion US dollars. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efi Dlela Ncube.
Usizo lolu luvela kuWorld Bank luqhakatheke kakhulu ngoloko uvikela impilo umakhelwane wakho angabe kukweleda angabe kwenzela okubi ngendlela enkulu kakhulu kodwa nxa esegulelwa esefelwe nxa esetshelwa yindlu uyahamba uyencedisa khona yikho kwenziwe iWorld Bank sizabuzwana kwizikwelede ngemva kokuthi umemetheka kwegciwane lecorona sekuvinjelwe impilo zabantu beZimbabwe zavikelwa ngokuba angeke kuyekelelwe ukuthi abantu baphele ngokuba uhulumeni weZimbabwe uyakweleda abantu asobe kahulumeni weZimbabwe abantu asobe zanuPF abantu ngabeZimbabwe ngabasemhlabeni ngakho kuyadingeka ukuthi bancediswe lanxa belezikwelede izikwelede zavulwe egameni labantu beZimbabwe kodwa imali yakhona yebiwa yangena lapha lalaphana lapha engabonakala ngakhona okwamanje kumele vikela abantu beZimbabwe iWorld Bank iyenza kahle ngendlela enkulu kakhulu
kumele isetshenziswe njani imali
imali imele igcinwe ngendlela enhle kakhulu ingasebenzi izinto lezi ezinye ukukampena kumbe ukugijima ngezinto lezi ezohlangothi olulodwa sesajwayele ukuthi izinto zeZimbabwe nxa zifika zibe ngezokuncedisa iZANU-PF ziqinise iZANU-PF kulokuthi ziqinise abantu beZimbabwe le mali ifanele isebenze kuphela okwecoronavirus ithenge ama testing kits ivikela abantu iyenze ukuthi zonke izinto ezidingekalayo ukuze abantu beZimbabwe bavikeleke ku coronavirus zibe khona okubalelwa lokuthi ulo ulwazi lokuthi bangazivikela njani abantu lube khona lufinyelele kubo bonke abantu kulezi ndawo lezi ezizo abantu abangagcinwa khona abanye abangabe besolela ukuthi sebelegciwane bagcinwe kahle belokudla begcinekelekile lingamemetheki igciwane hayi ukuthi ingene emakhoneni ibisi siyadliwa izigebengu lezi ezidele kudala zisidla imali
Udaba lokuthi abaqhathi kabaseyi kubanjwa ngamandla ukuthi bahlole izisebenzi zabo i-coronavirus lilubona njani
Ngokubona kwethu vele i-government yeZimbabwe isenza ukuganga okukhulu kakhulu ukuthi amankampani aphoqelelwe ukuthi ateste izisebenzi zingakabuyele emsebenzini kumele kwenziwe i-government yeZimbabwe kumele kwenziwe i-government yeZimbabwe kule mali yama-taxpayers izisebenzi zivele ziyabhadala abhadala umthelo ofanele ukuthi zivikelwe ngaphansi kwawo yamankampani ayabhadala umthelo okumele uhulumende awusebenzise ukuba ahlole izisebenzi zingakabuyeli emsebenzini hayi ukuthi athi yena yamankampani kahlole lapho besenza ukuganga okukhulu kodwa lakho futhi ukuthi kuthiwe babuyele bengazange bahlolwa akusonto eqondileyo ngakho uhulumende umele abone ukuthi ziyahlolwa lezi zisebenzi yena ngokwakhe azihlole uhulumende zivikeleke izisebenzi kuvikeleke amankampani kuvikeleke abantu beZimbabwe hayi ukuthi kumemethekele igciwane
umnomzana ebidlela Ncube ngowenhlanganiso elimukisa uZulu ngomkhuhlane weCoronavirus eCitizens COVID-19 monitor kusenjalo inhlanganiso ezibiza ngokuthi iIM for Bulawayo against COVID-19 ithi iyaqhubeka ngohlelo lokuphathisa uZulu uphanjaniswele impilo iCoronavirus ngokudla Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumeli salinhlanganiso umnumzana uSen Sibanda.
Indawo thina lapho bese sinika khona ukudla bese sinike eMtumbane sanika lenjube khathesi sisebenza sise elobhengula. Silungisa lezakhamizi, silungisa labantu besocial welfare, silungisa labafundisi. Kudinga ukuthi lapho ngaba lendlala khona kungathi. Ngakho lo msebenzi sizabe lapho nxa lapho sithola khona ukudla. Siyabe sisebenza singena kwamanye ke ama suburbs.
Ukudla elikwabayo lokho likuthola ngapi kahle kahle?
Ukudla lokho kuningi sikuthole okunye kutholakale Sitco okubuye kulethwa ke ngaphansi kwalolu phahla oluthi lona amfobulayo against COVID-19 njalo sithole omama abaseLondon ngapho e-UK abathi bona ngoqoki Ndlovukazi basinike labo impuphu e-US ncedayo esiyayiqedisa nje ukuyinika abantu ngaleli fishi njalo siyazi ukuthi bakhona abanye abaphandle base-America abanye base-Australia kuyile abalokhu besaziqoqa befuna ukuncedisa lokhu kusavulekile njalo isidingo lokhu sisikhulu kakhulu kuyadingakala amadolobha lokhu emaningi asikangenela uveve asikangene e-Country Park asikangene kubonkulumane kubonketha zonke lezi ndawo kulendlala asikakhulumi ngabophumula ngale kugcwele abantu abadinga ukuncediswa kakhulu ngakho siyacela kakhulu ukuthi nxa abantu beZimbabwe bengahlangana sincedisane ikanti uhulumende laye siyacela kakhulu ukuthi nxa ungaba lendlela lezi zimali uhulumende athi uziqoqile ezama-youth athi uziqoqile ezabantu abakade bezisebenza siyacela ukuthi ziye ebantwini bona labo kumele ziye khona ngoba kuzasincedisa lathi ngapho ukuthi inani lethu labantu okumele sibancedise libe lilutshwane
umnomzana uSen Sibanda ngowenhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 monitor ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo umsitheli kumbe uRegistrar General umnumzana Clemens Masango ubotshwa esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu uMasango wetheswa amacala ambalwa abalisa ukungethembeki ngokuqatsha amankampani kumbe amathenda ngesilungu ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje ekuseni okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo If Iphephandaba leChronicle lithi kulamadoda abehlome ngembobho ahlasele indawo yokugcina impahla eZimbra. Bantshontsha amabhokisi embodlela zomuthi wokukhwehlela iBronchclear onathwa ngabanye njengesidakamizwa. Amabhokisi omuthi la abikwa ebiza imali ngamadola ezinkulungwane ezingamachumi amabili $20,000. Iphephandaba leChronicle lithi u-Arnold uzwa kwenamo ohlala elokishini leChabalala uxutshaniswe ngamapholisa esemoteni ngemva kokuntshontsha impahla ebiza amadola ayinkulungwane ezingamachumi phose amathathu $27,000 ebizisemoteni edolobheni lakaBulawayo. Ukuzwa kwenamo uphume emoteni weqa walimala. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Nango Anita Ndebele lapha ekhona phezulu. Into engiyizwayo MDC TV, MDC Alliance. Uma kukhe noma engaze uyaphuma, uyaxotsha abantu, angeke athole lutho izihlalo. Kwehlule unkomo, unkomo wayesiletha engumNdebele. Ishona kalivota, alivoteli iNdebele. Thina ite sivotela amashoda. So akhohlwe ukuphinde ukuthi noma ekhiphe uChamisa, abantu bakaChamisa yini uzawina ngokuthi ngumakhuphi. Evele wayezenje akula plani lapho yakhona, vele sefuna nje ukuthi izanwe emasithi wonke, akula lapho yakhona. Njalo kathi uzathi yena usengumkhokheli, kathi lo munye umsekeli wakhe la ebekhuluma last week kuthanga ethi yena yena umakhuphi usezikhuphile nguye sekhokheli i-MDCT. Kathi kuhamba njani kwabo kumakhuphi? Lo ungaseyengaphi lo uthi yena nguye sekhokheli i-MDCT umakhuphi eseqo umakhuphi la uyayavule ngumama Shua, kathi wenzayo kakhodle unkomo wehlule ukuthi awinike ama-election ngenxa yokuthi ishona kalivoteli iNdebele. Thina ite ngaye amashona azivotele ngalathi siyawina.
Ngiyabingelela basakazi be-Studio 7 nabathandi labalaleli be-Studio 7. Okhulumayo uGifisiso Ndoku uFoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo. Ngibingelela kuzo zonke iy'nkokheli ama-traditional leaders akithi induna nabosobhuku. Ngibingelela laphana induna ubaba uKhayisa. Ngikhothama la kuso isilo ubulelani kalodingi lakaKhumalo. Basakazi bengithanda ukuphawula ngendaba le esizwa kumaphephandaba yokuxoshwa kwama-members of parliament e-MDC Alliance. Iyangixaka lento ukuthi kanti lawo ma-MDC ma-MP members axoshwayo okuthiwa khona ngoba inkantolo yathi khona uChamisa kwakufanele umakhuphe act after kushona kaTsvangirai. Ngiyazibuza ukuthi kanti lawo ma-members of parliament ekhethwa kulelo parliament akhethwa eyiqembu le-MDC kaTsvangirai or akhethwa MDC Alliance. Mbese ngizibuza ukuthi kathi yona izegi yathi iregister iMDC Alliance yayithi iregister iparty ebivele exister or a new political party. So if it was a new political party, amboni mina ukuthi bale case lapha. Njalo ngiyazibuza mina ukuthi ma ungabu ngilomuzi nginje ngingundlovu, ngibe sengiyathola abantu abamsibisi besala besilwa bebanga ifa. Kuthi ngemva kwesikhathi omunye eyakhe umuzi wakhe laphana, omunye eyakhe umuzi wakhe laphana, kuthi omunye oseyifeyila ebese siye kantole ethi hayi kodwa ukhona owaphuma le mbuzi zikababa, omunye waphuma lekhuba likababa. Inkantolo ibisisithi buyelani encuweni liyelungisa ukungaboni ngaso linyela. It's not possible ngoba ma inkantolo isithi ababuyele kuma-structures e-MDC awasekho lawo ma-structures ka-2014 asa-exist. So mina ngiyazibuza nje ukuthi kanti le nkantolo lezi zisebenza njani, esenza sole thina ukuthi hayi lezi nkantolo maybe zi-politically motivated. Ngiyabona futhi lamanye amaqembu lapha aphikisayo abajabulela ukuhlunyezwa kaNelson Chamisa. I'm telling you, mabeqeda nge-MDC Alliance bayabuya kulawo maqemba ajabulayo ngoba siyabona nje ukuthi le nto leyi kulesandla sefene la, isandla sezepolitiki. Mina futhi into engiyifisayo ngomakhuphi, bengifisa ukuthi ngabe engahlanganela la maqembu onke akithi, kungaba ngozaphu omthokazi Republic Party, kube i-MDC kamakhuphi labo elish beyenza i-alliance singumthwakazi, beyenza i-alliance yamaqembu onka kitho kwamthokazi thathe onka ama city akithi beke into yabo leyo kulokwa besilwa ngoba at the end of the day uMakhupu usebenzele abantu base Harare abazokumsiza ngalutho ngiyabonga basakazi ngokuhlala la ithembisi
sobonani 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 basakazi be studio 7 lani balaleli lonke hayo khuluma ngezamani eplumtree kodwa esigabeni ngiphuma empanjeni esigabeni semzaza hayi corona ishi nasebutswana lapha hayi bathi lockdown sisibulele hayi sisibulele phela sithona ezindlini akuphumeka kuhambeki hale ndlala ezindlini lapha sisishaya kakhulu sisishaya sibili kakhulu balalela hayi hayi kodwa inkosi khona balalela nithemba ukuthi wonke umuntu nje hayi kuzophela sizokhohlwa ngakho lokho sizokhohlwa ngakho shuwa balalela hayi ngiyabonga ukukhuluma labantu bestudio 7 zonke balalela into ekhona ngiphela singabeka kuNkulunkulu lento kuphela ukuthi hayi inkosi yekwaziyo kuzolunga
hey laleli siyabona siyezwa le ndlebe wathi yezwa ya ungathatha indlebe uhloma ngapho lwesitsha ngapho uvale indlebe ungeza ukuthi i-corona i-dangerous ya kuqakathekile khona ukuzivikela ungathi ukuhlala endlini ungahlala ezendlini kodwa ungelakudla kodwa kwathi faka nale maski la utheletele la ubona ukuthi abantwana balala bedlile ukuthi uzivikele wona kuqakathekile kakhulu hayi kuzophela asithembeke uNkulunkulu wonke vele sikubeka kuNkulunkulu ngamandla kaThixo kuzophela sikalakathe ukuthi sithandaze ukhwela uNkulunkulu uzasiza uzasiphendula kwenye ilanga hayi mina ngikhuluma ngukhuphe ya ukhuphe khuphe womsethi hayi lapho embuya khona yibe ngikhuluma ngalesi sikhathi hayi uNkulunkulu uzasiza kuzadlula okuyikorona sabe sisenze lokho esiqhuqhubele nje athi khonapho esikhona siqhuqhubele asikwazi okungenza kanti kwetshintsha kuthini but hayi khona siyathovathova khona okunje okokuthi hayi okuthi lathi sifake emlonyeni sisafake emlonyeni asazi njalo kumbe baza estenda kula amalanga asikwazi bangaestenda kulapho sizogumula emuva ngabe sekurongo phela lapha loko sokuthintsha ibhesi endodeni hayi sokurongo sibili siyabonga sithixo makasifo
ukuzithoba langenhlonipho balaleli be-Studio 7 sisalibonani umhlaba wonke jikelele abamamela e-Studio 7 igama lami ngunjabulo wakoduke isibongo ngibuya ekhaya eZimbabwe esigabeni sakomadlambuzi emkhomeni ngizikhulumela nje bathandekayo ngicela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe lithi siyenze njani nabantu laba esingabatsho ukuthi baphila maphilisa mhlaba bazenza kanjani njengoba besemazweni wakwabamhlophe bazophila ngayiphi indlela kanjani ngizikhuzele kanjalo njengoba ngizika kufana ngiqhamuka kuphi esigabeni sakuphi nginje bathandekayo ngumuntu wezinyoka ngiyisangoma ngizibuzele njalo kufana njengoba sinje siyizangoma umthetho asiwuyali kodwa ngizibuzela mina kubana kungenzakala intobani kubana mali ngadedela nathi njengezanuse sibonisane njengezanuse kubana lolu bhubhane singalumisa kanje ngoba ngizanke ngize nelizwe lilodwa noma liqhamuka kunini lizwe wethu umnangagwa kubana uthini ngoba uyazi ukubana ilizwe lakhe lilezanuse ukubana ngatsho kubana abantu bakhe bayimele le ndawo yebo yasiyala ukubana lubhubhane lungafuna kubana umuntu ayesibhedlela kodwa lasesintwini kuyangena njalo sinje silamathwasa emzini yethu silabantwana babantu abahleli emzini ngizibuzele ukubana okhithwayo kumele ngimhambise kiwo ngalesi sikhathi saleli gcikwane ngimenza kanjani umntwana bami ehleli esemzini wami ngiyavunga kakhulu bathandekayo laphele khona lonke ngithi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu esithumela wona nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ingcwethi zempilakahle zithi akulasigaba ngitsho lesisodwa eselizwe leMelika esesilungele ukuvulwa kulandela ukuvalwa kusatshelwa ukumemetheka kwegcikwane le coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani lababulewe ligcikwane leli elizweni leMelika jikelele selisedlula inkulungwane eziyisikhombisa 78,000. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State. Sambuza ukuthi umumo unjani lapho akhona.
Sasivele imisebenzi esetshenzwa ngabantu abamnyama yiwenza ukuthi abantu abamnyama babe kudenja kakhulu ngomkhuhlane. Ayisikho ukuthi singathi ukuthi kumbe abantu abamnyama kabaziphathanga kumbe kabalandeli umthetho kahulumende, bayawulandela kodwa ngendlela esisebenza ngayo. Ungahamba ezibhedlela uzathola uthonesi yibo abaningi, yibo abatshayela amabhasi, yibo kuthiwa ngabe essential services. So even thina sihlezi sisebenzela ezindlini ngoba abanye sihlezi bona kabalayo indlela abangasebenzela ngayo ezindlini ngenxa yokuthi ngabantu laba nokuthiwa bakwe-essential services ezingeke zivalwe. Yikho mina mbona nganikho ukufaka abantu abamnyama engozini yokuthi babe yibo abagulayo. Kodwa kulusizi ukuthi elizweni elingako kuthiwa kule democracy njalo kuthiwa khona ukubandlulula sokwaphela, kodwa abantu balokhu bebandlululekile baze bayebandla ngomkhuhlane.
Ezinye izigaba kumbe ama-states asevuliwe akade evaliwe ngesikhathi lesi esegcikwane le-coronavirus. Lina khona ngapho kuthiwani kuzavulwa nini, njalo kuyathembisa na ukuthi igcikwane liyaba seliphelile?
I-Washington State ngeyinye yama yezindawo abangavulanga. Ugovernor uthi yena uzavula i-state ngamaxeka ngamaxeka, uzakhangela lapho kuvuleka khona, ngoba kuleli viki i-state 1 sikuyo kuvulela abantu abasebenza ku-construction laba bakhayo. Kodwa kulezimiso ezifakelwe abantu abaku-construction ukuthi babone abantu babo basebenza njani. Abantu balokhu besebenzela ezindlini njalo nje njengoba ngingatsho amanamba akhanya ayehla abantu aba-affectwa ababa legciwane njalo labantu abasichiyayo. Lo umkhuhlane nxa silalela ukuxwayisa kwabantu abangodokotela ingcitshi zakhona, ngabona ukufuna nje ukuthi abantu bake bame izindawana zonke kungabi lokuxokozela, ngoba lapha amazwe lapha ngithi sinyi-state lesinye sehlukaniswa ngama-bridge kumbe imigwaqo. So nxa kungaze kuvalwe i-state esisodwa, nxa sithi lapha e-Washington ingavula kuyafana lokuthi i-Oregon layo ivuliwe ngoba abantu baya abanye bahlale e-Washington State besebenza e-Oregon kumbe bahlale e-Oregon besebenza e-Washington. Mina angilalwazi lwalokhu ngenxa yokuthi angilalwazi lwe-public health kumbe lemithi, kodwa ngibona ngani laba abantu abasixwayisayo baqondile ukuthi ke sine sibone ukuthi inamba ziyangaphi.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esesigabeni se-Washington State. Lo lwalamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Sekwedlule phose iviki kungela muntu otholakale elegcikwane le-coronavirus elizweni, khona sekuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezimbili lanhlanu. Elinye njalo ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa eselibalekela indlala likhangelelwe ukufika emngceleni we-Beitbridge lamhlanje. umsitheli uregistrar general umnumzana Clemence Masango ubochiwe esetheswa icala lenkohlakalo ngemva kokuthenga imota ezinhlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lingasilalela njalo ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.